Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Le vuka njani mthokazi olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhlaka 12 kumabasa 2018 nguntungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Kuba kubhumbo engxenye uzathi yena ube isithunywa kuphela, kodwa esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo njengoMinister of Transport ubekwazi into abayizama ukuba umgama.
UZulu uthi idale lePhalamende kumele libize umphathi ntambo obona ngokuthwalwa kwabantu achasise ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways nguhulumende kaMgabe kanye lokuthenga kwayo indiza mtshina ezine kwele Malaysia.
Indima engadlalwa ngabantu bokholo empini zombangazwe ibalulekile ngodaba lokuthi labo baba affected ngesenzakalo esiba khona elizweni.
Abamabandla ezokholo bazatshengisela eHarare kusasa beqoquzela ukuthula phambilini kokhetho. Ibandla le-National Patriotic Front lisebenzisa umfanekiso kaMgabe lokaNkomo njengempawu zalo. Kambe kuzalibizela usekelo lokhu na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UZulu uthi idale lePhalamende kumele libize umphathi ntambo obona ngokutholwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo aphe incazelo epheleleyo ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways kanye lokuthenga kwayo indizamtshina ezine kwele Malaysia. Eyodwa indizamtshina lezi ifike elizweni izolo. Inkampani le yasungulwa nguhulumende kamnumzana Robert Mugabe yasithenga indizamtshina lezingudlu ifihla lokuthi umniniyo ngubani. Lanxa bekunakanelwa ukuthi umdeni kaMgabe ulesandla kuyo, umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa ukulandule lokhu. UChinamasa uthi inkampani le ngekahulumende weZimbabwe kanye le ndizamtshina zonke ezithenge kwele Malaysia ezigoqela iBoeing 777 ebuye izolo. Ekhuluma emkhosini wokwamukela indizamtshina le egcekeni leRobert Mugabe International Airport izolo, uChinamasa ukulandule ukuthi imuli kaMgabe ilesabelo kuZimbabwe Airways. Indizamtshina lezi zabiza imali efika ku-70 million. Uhulumende uthi sowabhadala i-41 million. Osiyazi bathi iZimbabwe Airways yasungulwa nguhulumende ebalekela izikwelete zenkampani yakhe evele ikhona eZimbabwe. Lanxa uChinamasa ezamile ukuyichasisa linsumansumane, uZulu uthi kule mibuzo eminenge emele iphendule nguGumbo lezinye iziphathamandla ezaphatheka ekuthengeni imdizamtshina lezi ezigoqela umkhwenyana kaMgabe umnumzana Simba Chikore. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Masimba kuchera, yena othi kabona uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa evuma ukuthi inkampani yeZimbabwe Airways le iqhubeke ikhona.
Angibone njengani uhulumende uzafuna ukuthi a-operate umtshina lo uphansi weZimbabwe Airways njengoba imali eyasetshenziswa ibe yimali ekahulumende. Indaba ekhona ukuthi iZimbabwe Airways abantu abakwazi ukuthi bebezamani bomgabe lemoli yakhe. So ngibona njengani bazatshintsha i-branding yangkhona ihle ibuye kwi-eZimbabwe ngoba imali ezasebenza ngezikahulumende.
Uhulumende kaMgabe kahle kahle lapha wayezamani.
Ubezama ukubalekela izikwelete ezikaZimbabwe but ukuprivatize industry endizamchina. Ufuna ukuthi izimbabwe airways babe beyicontroller engakontrole ngohulumende. Kodwa ezama ubalekela izikweleti iziva yakuzama. Siyakwazi ukuthi uthiyangwa wacabanga elinye ibizo eleziva ufuna ukubalekela izikweleti ezama-million, 6 million, which ziva was owing. So yindlela ekubalekela izikweleti abayisebenzisayo. Kodwa akubona ukuthi iyasebenza.
Abanye bathi umphathi ntambo obona ngokuthwalwa kwabantu umnumzana Joram Gumbo kule mibuzo eminengi amele ayiphendula edale lePhalamende kumele abizwe ePhalamende azechasisa ngalindiza mchina ukuze uzulu weZimbabwe abekwazi ngalinkampani yeZimbabwe Airways lokuthi akuzange kube lenkohlakalo yini ekusungulweni kwayo. Uvumelana lalumbono na
leqiniso lelo esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo engxenye uzathi yena ube isithunywa kuphela kodwa ubezama ukwenza into ecorrect. Kodwa esikwaziyo ukuthi ubaba uGumbo njengominister of transport ubekwazi into abayizama ngoba umgangi yikho usimba eTA eZimbabwe elandi iZimbabwe Airways. Siyakwazi ukuthi bebezama ukuthi baprivatize into eziningi imole kamgabe ngoba bebona ukuthi isikhathi sawo sesifike emaphethelweni. Kodwa sinethemba lokuthi uhulumende uzazama ukuthi indizamthina le ayifake eZimbabwe nxa isebenza kakuhle ibe part efleet eZimbabwe ngoba iZimbabwe ye esazini.
Kungaba sokuyikho ukuvuka kweZimbabwe yini lokho?
Ingavuka eZimbabwe nxa kuyikuthi ile ndizamthina kodwa nxa u-operative business elinjengalelo kumele ube reliable. Kumele abantu babe nethemba ukuthi nxa usithi uzazithola lapha usifikise khona ngale ube reliable. So ngibona njengani iZimbabwe kumele iqale futhi ukuthi i-build i-trust yakhe ithemba nama-passengers ukuthi bayakwanisa ukuthi basithathe lapha besifikise khona ngale kungena ama-delay. So kungaba yikuvuka kwe-Zimbabwe ngoba i-Zimbabwe khathesi ayilandizamchina ezisebenzayo. So ithemba yikuthi engxenye indizamchina lezi zisebenza ngendlela esicabanga ukuthi zisebenza ngazo ukuze i-Zimbabwe ikwanise ukuthi ivule ama-routes a-profitable.
Zingaba zizinhambo eziya kuwaphi amazwe ezilemalo okhuluma ngazo lezi?
Bengaqala lokhali uthi Harare Bulawayo, Harare Victoria Falls, Harare South Africa i-route e-profitable futhi bezame ama-route wona lawo first. Then nxa kuyukuthi abantu sebenethemba sebezama abo Harare London lamani kodwa bengaqala la ma-routes aduzane laphana ukuthi sibone ukuthi ngeqiniso yini ukuthi bayakwanisa ukuthi ba-provide i-service.
Umnumzana Masimba kuchera ucubungula ezenotho. Inhlanganiso zokholo lwesiKristu zikhuthaza uZulu ukuthi atshengisele ezitaladeni zeHarare kusasa egqugquzela ukuthula phambilini kokhetho. Zithi ukutshengisela lokhu kuzaqala eCosway Post Office kuyephelela egcekeni le-Africa Unity Square. Inhlanganiso ezigoqela iZimbabwe Destiny, Zimbabwe Divine Destiny kanye lelwela amalungelo kaZulu iZim Rights yizo eziqoqa utshengisela lokhu. Umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Mbuso Siso uthi kungumlando waso sonke isizalwane saseZimbabwe ukulungisisa ezombusazwe elizweni.
Indima engadlalwa ngabantu bokholo empini zombangazwe ibalulekile ngodaba lokuthi labo baba affected ngesenzakalo esiba khona elizweni ngabe yikuhlupheka kwelizwe. Ukukholwa kwabo kwakutsho ukuthi njengoba bekholwa baphila impilo ehlukeneyo lathi abe politics njengoba nje lathi sikholwa bakhona abanye abangakholwayo ku politics kodwa ke labo kuyaba affecta in terms of ukuhlupheka lokhu esihluphekayo thina abe politics.
Ngamanye amazwi uthi uZulu wonke weZimbabwe kungakhathalekile ukubana okuluphi uhlangothi lwempilo kumele azihluphe ngezombusazwe ngokwenzakalayo elizweni.
Kufanele wonke umuntu olilunga oyi-citizen yeZimbabwe abe khona ekuphathiseni kwezombangazwe ngoba kuvele kukhathalekile ukuthi nxa kulohlupho elizweni lukhetha ombusazwe kumbe lukhethwa okholo. So ngibona kubalulekile ukubana labo basukume batshengisele ilokhu abatshengisela ngakho ukubana abavumelani lezinto ezenzakala elizweni.
Asikaluboni udlakela olusobala elizweni okwamanje lanxa nje inhlanganiso ezizimeleyo zisithi abantu bayethuselwa izanu PF. Ubona ukuthula lokhu kuqhubeka yini kuze kuyefika isikhathi sokhetho?
Kuyangimangalisa kakhulu ukubana kakukho udlakela njengezikhathini esiphuma kuzo from embusweni kababa omgadi lapho u-Idila owayevele ekhona busuka kungimangalisa ukubana kade vele yini okwenza laba bantu bengasayenzi lokho ababevele bekwenza udlakela lolu lutshoyo olokuhlukumeza abantu. Angithi ukuthi kufanele ukuthi ngani bakwenza kodwa busuka kungimangalise ngoba izini entweni ezokuthiwa ngamakhampeni lapha esigijima khona njengebandla eliphilisayo elikhulu eZimbabwe kasibabona kodwa kusuka kungimahle. Angithi ukuthi kufanele ukuthi ngani benza udlakela ngokujwayelekileyo akujwayelekanga kubandla lezanu PF kubana kube lokuthula okunje okucina kathi kusinika isimanga ukuthi kathi kungani kusenzakala njalo. Sinjalo sithaba ukuthi kukhona ungabi lodlakela elizweni siphinde sizibuze futhi njalo ukubana kubangelwa yikuyini.
Kungaba kubangelwa yini ngokubona kwakho?
Singazi njengoba bengabantu vele abahlala besala ukubana omunye nxa esekhethi wazuza lelo nani elenza umuntu abe nguye owinile kulolo lokhetho. Bande ukwala besala ngeZimbabwe National Army kuphinde kube khona futhi ukubana bayaqinibezela kakhulu ku-organization leyo eyokhetho okuthiwa yizethu ngokunye esikwesabelayo ukubana bengabe bethembe khona lokhu ukubana bazoqhubekezela ku-organization yezek mhlawumbe nxa bengaqhubekezelanga kuza kuba khona ukuthi sesiwinile amasotsha abesesala ukubana sithathe lowo mbuso nxa sesiwutholile njengebandla eliphilisayo.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ibandla elisanda sungulwa ele-National Patriotic Front elikhokhelwa ngumnumzana Ambrose Mutiniri lisebenzisa umfanekiso kamnumzana Robert Mugabe lo kamuyi umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo njengempawu zalo. Umbuzo omkhulu ngothi, ukuzisondeza kwababili laba kungalibizela usekelo na leli bandla? Sibuze incwethi kwezombusazwe umnumzana Efihlela Ncube.
Kuza liphothela usekelo kakhulu, mhlawumbe ongaletha usekelo engingacabangeliyo ukuthi abantu bayamthanda ngubaba uNkomo. Umgabe phela ngithi ukhuluma ngegugura wonde lokufa kwelizwe konke okwenzakele kusuka ngo-1980. So ke umuntu olokhe efuna ukufaka ubuso bikaMgabe emsebenzini wakhe uthi yena ufuna ukuqhubeka imisebenzi kaMgabe yokudiliza ilizwe, kunamuntu ozamvotela umuntu ocabanga kanjalo.
Nxa bekhuluma bona bathi balosekelo lumangalisa ayo ikakhulu emaphandleni emashonaland lapho umgabe ayethandwa khona.
angiboni ukuthi iliqiniso yona lento yebo kambe lapha nalaphana kodwa phela umgabe eyedwa labo bantu ababemthanda ngeka kuyinisa ukhetho kodwa khona ukuthi wakhiqembu usithi uvuselela lapho umgabathi yakhona kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini ababulawa igugula wondi kuyinto ebuhlungu kakhulu ebantwini abangelamisebenzi abadilizele ilizwe ukuthi ukhona umuntu namhlanje usafuna ukuqhuba imisebenzi kamgabe isaphambili
abemuli kankomo bona awuboni bekhalakhala yini bekhonona ngokusetshenziswa komfanekiso wakhe ileli bandla
Unkomo i-national symbol. Ngangabe usubuse ilizwe uzakwazi ukuthi ukumbe uMandela noma ngumbeki noma ngubani. Abantu nje uba i-national property yokuthi abantu bayenza lokho abakuthandayo ngawe. Usukuse umkhulu kulemuli njengekhaya. Kodwa ke balemvumo yokuthi baphikisane lokusetshenziswa kabi kobuso kumbe kwegama likababa uNkomo. Silindile ukuthi sizwe ukuthi bazathini kulokho kodwa ngicabanga ukuthi bazamele phela balwisane lakho bathi ukuthi hayi kanti ungakhampena kanjani ngonkomo ongasekhoyo fako bakubuso ukhampene ngokwakho ungazodlala ngobaba uNkomo ngicabanga ukuthi baza kutsho khona lokho wabancabe ngasakutsho ngabantu bazama ngalo ukuthi hawo kanti kusetshenzwa njani ungaleka lwani uvumele leyo njani kumele bale kuyo yonke indawo
Umnumzana Jonathan Moyo uthi kayisilo lunga laleli bandla umbona iqinisile
Ngicabanga ukuthi uqinisile kanti vele enjobe ngekho elizweni uyabeza campaign kanjani uyabeza sebenza kanjani lalelo qembu elakhiwa mhlambe ngabe lesifiso elempi nalabo abanye ababusayo ngendlela abamphatha ngayo ngendlela abaphathana ngayo kodwa kangiboni ukuthi iqembu leliyane lifonyiweyo liyisolution liyindlela yokulungisa izinkinga zelizwe lingazenza kuphela zande ngokuba vele nqa ngabe ule political party lokuthanda ukusebenza umgaba asebenza ngakho eminyakeni ngo-38 lisafuna ukungezelela eminyakeni ngo-38 ngumdlalo nje ongeke uvotelwe ngabantu abaya ngapi angabe echitha isikhathi nje ngokuqhubeka kumbe ngokusekela iqembu elinjengalona leli
Umgabe yena uke wathi kayisilolunga laleli bandla kodwa wathi elingenza okuhambelana laye uzalisekela umbona emingaphi kathesi
Ye umgaba kutsho phela ukuthi nqa ngabe iqembu leli lingathembisa ukuthi lizadilizilizwe njengaye libulala abantu ngegugura wundi lenze yonke into incithakalo yonke le umgaba ayenzayo uzalisekela angeke asekele into le-democracy angeke asekele into ehlonipha amalungelo abantu angeke asekele into ezavuselela umkhono mihloniphi impilo zabantu ngakho kuye abacela ukuthi xa lingeza kulokhu mina engikho khona ngizalisekela ngicabanga ukuthi bangaya kukho khona lokho bayiphile leyo mpilo ayifuna uyabeza basekela
umnumzana efidlela ncube uhlaziya izombusazwe Imali efika kuzigidi ezingamashumi amabili zamapaundi ephiwe uhulumende ngomanyano we-European Union ngomvulo isidale inkulumo. Isiphathamandla salumanyano umnumzana Neven Mimika yena oyethekelele eZimbabwe kuliviki uthe imali le izasetshenziswa kunhlelo zempilakahle. Kodwa abanye akubaphathanga kuhle lokhu. Kubika uEzra Chisaspanda.
Abantu abaningi bemngele ngemibono ehlukileyo. Lesi sivumelwano sokuphathiswa kukahulumende kamongameli Mnangagwa abumanyano we-EU. Ngalesi sikhathi ukhetho lusondele abantu babona engani yikumncedisa ukukhankasela ukuthola usekelo kulolu khetho. Umnumzana Elias Phiri, isizalwane seZimbabwe ehlala eBrithani, ngomunye wabasola kakhulu lesi sivumelwano.
Mina ngilombuzo lapha abasakazi bezindawo, ukuthi kanti le i-organization yokuthiwa European Union ihambisa i-23 million eZimbabwe, ukuthi yekwenzana ama-elections angabe khona. Kungakabi le government entsha abasitshele nxa besupporta izanu lo Mnangagwa uze sikwazi bangabi besigila lapha akulazibhedlela zakwakhiwa ama-elections engakabi khona ilanda ndiyo mali ngaphandle ukuthi yesupporta i-government yeZimbabwe ekhona kathesi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe ehlala edorobheni leLeicester, umnumzana Domingo Sibanda, yena uphambana lombono kaPhiri ethi uyalamukela lolu ncedo.
Ngibone iwithi yancedisa iZimbabwe nge-30 million. Ngowami umbono, imali leyi ma izohamba iyefika ebantwini, izosiza abantu bakithi kakhulu, ma izedistributwa ngendlela elungileyo, abantu bazosizakala bathole kwelatshwa.
Umanyono we-EU uthi lolu ncedo umele lufikiswe ebantwini ngokuphangisa, okwenza umnumzana Mthandazo Thebe awubone ngameso amabili.
Mina ngibona angani usizo lolu luthunyezwa yi-EU luzasiza abantu beZimbabwe, kodwa ke ngokufanayo njalo luzasiza usizo lwe-EU luzasiza ukukampeyinela uMr. Mnangagwa ku-government. Wonke umuntu is tired ngeZANU-PF, wonke umuntu is tired ngomnangagwa. So lay move eyokusupporta i-government lay is very much against the Zimbabwean people.
Kusobala ukuthi ubudlelwane beZimbabwe lamazwe awe-Europe uyaqina okwenza uZulu weZimbabwe acabangele ukuthi amazwe la ayamthanda umongameli Mnangagwa. Imele Studio 7, ikamramu Ezra Chisa Sibanda.
Ukungena kukamphathintambo omutsha obona ngendaba zokupha abakwamanye amazwe imvumo yokuhlala lokusebenza kwele Botswana sokufake ithemba kwezinye isizalwane zeZimbabwe ezidinga amaphepha. Kubika uMartini Ngwenya.
Unkosazana Dorcas Makhato usengene ukuba ngumphathintambo obona ukungena kwabantu elizweni okumsebenzi okuqala lokunikeza amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana okusemthethweni. Lokhu kuza ngesikhathi kungene uhulumende omutsha kamongameli Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, yena othethe isikhundla esithiwe ngumongameli Ian Khama. Ngesikhathi sombuso kaKhama, abaningi abokuza abokhoxela beZimbabwe bakhala ngokuncitshwa amaphepha okuhlala lokusebenza eBotswana besithi izizathu azizwakali. Abanye baqunyelwa ukuhlala eBotswana babuyiselwa eZimbabwe. Kulolunye udaba kwaxotshwa abalithumi lasiyagalombili bengelacala. Umakhato uke waba ngumphathintambo obona zokuthenga lokuthengiselana, wakhala ngokuthi ukuncitshwa kwabantu amaphepha la kubuyisela imuva imizamo yeBotswana wokhanga abavula amabhizinisi. Lokhu sekunikeze abeZimbabwe amathemba ukuthi mhlawumbe ukungena kwamakhato kulakho ukuqula isimo, ngoba iningi beselidela abanye sebephindele ekhaya. Unkosikazi Irene Dube osebenza eHabron uthi balethemba lokuthi ukungena kwamakhato kungaguqula isimo.
Sikhangele ngamehlo abomvu amanye developments njengoba sekule nkokheli entsha kugoqela umphathintambo obona ngamaphepha. Obviously uhulumende weBotswana uzafuna ukuqhubeka enikeza izizalwane zakhe imisebenzi, kodwa sithemba ukuthi labo abadeserve ukuthola ama-payments bazawathola.
Unumzana Thabisi Ndlovu layo lethemba lokuthi njengoba umphathintambo omutsha wake wakhonona ukuncishwa kwabantu bokuza amaphepha okuhlala lokusebenza, ulakho ukuguqula isimo.
Silethemba uzabangconi kakhulu nxa sikhangele ukuthi kwakulokusola ukuthi abantu bancitshwa ama-permits kungelasizathu esizwakalayo. Ngakho silethemba lokuthi uminister omutsha lo wake wakhuluma ukuthi abantu bengancitshwa ama-permit kungelasizathu esizwakalayo uzabuya enze izinto ngendlela ehlukeneyo nalo ophumileyo.
Abafana lo nkosikazi Edith Ngwenya abasebenza emsebenzi yezindlini, yona engakhwabithi ngabeBotswana kodwa kungavunyelwa ukunikeza abokuza amaphepha okusebenza, bathi labo balethemba lokuthi kungantshintsha ngaphansi kukahulumende omutsha.
Siyethemba ukubana indaba yamaphemithi isiza kuba ngcono ngenxa yokubana sokuntshintshe uminister obekhona lohulumende wethu lo omutsha.
Ubudlelwano phakathi kweZimbabwe leBotswana buya buncibilika kulandela ukungena kwamongameli Emmerson Mnangagwa. Njalo umongameli Masisi ubevakatshele eHarare ngoMvulo, lapho akade eqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kweLeBotswana.
Uhulumende uthi ukhathazekile kakhulu ngenani labantu abalimalela emsebenzini labafela khona ngoba liqhubeka liqansa. Kubika uMavis Gama.
Lumbono uvezwe emhlanganweni wensuku ezintathu wabomanjinela wokubonisana phezu kokungenziwa ukunakekela impilakahle lempilo yesisebenzi loZulu owe-Engineers Workshop on Occupational Safety and Health 2018 oqoqwe ngabohlangothi lwe-National Social Security Authority, NASA. Obe ngumhlonitshwa emhlanganweni lo owenziwa ngaphansi kwendikimba ethi Vision Zero Campaign, Safety, Health and Well-being, umphathintambo wezisebenzi lenhlalakahle kaZulu, unkosikazi Petronella Kagonye, nguye ophawule ngokusemthethweni lumhlangano wensuku ezintathu. Unkosikazi Kagonye uthi kungalesi sizathu uhulumende ephatheka kumkhankaso wokwenqabela udubo lokulimala kumbe ukulahlekelwa yimpilo kwezisebenzi loZulu olwe-Vision Zero Strategy Global Campaign olukhokhelwa ngabe-International Social Security Association, ISA.
My question after looking at these statistics would be, as safety and health practitioners responsible for...
Umbuzo wami ngokuthi, njengabantu abaphatheke kwezokunqabela ingozi, loba ukulahlekelwa impilo kwezisebenzi loZulu, siyawenza ngendlela na umsebenzi wakhona? Nxa singabantu abaqakathekisa ukwenqabela izehlakalo zengozi lempilakahle yezisebenzi zethu, kumele sizinikele ekuthini siluqede lolu dubo.
Okhokhela uhlangothi lwemfundiso yezisebenzi kumankampani kuhlangothi lwe-NASA, umnumzana Love Mompofu, uthi umsebenzi wabo ngokufinyelela zonke indawo lapho uZulu asebenzela khona ezimele loba ephansi kwenkampani, ukumtholisa ulwazi olumqoka azi ukuzilondoloza engozini emsebenzini.
Singakhangela ekhampanini, nxa kuyukuthi besilimaza abantu abayi-100, singathatha umbono lo owe-Vision Zero. Sizakhangela lapho, sibone nje ukuthi kungaphi lapho ungani kuyaxeka. Sesilungisa ke, uzathola nje ukuthi ingozi lezi zizayehla. So, ekuma-studies ayenziwayo kwamanye amazwe, kwakutshengisela ukuthi ingozi ziyayehla kakhulu. Abanye sebefike ku-zero. So, njengoba nxa sisitsho ukuthi i-vision, sitsho umbono. And kukuluhambo, sesiqaliseke i-first step.
Inhlangothi yokubalisa olwezokwemba amatshe aligugu, olwezokulima, olwabomanisipala, olwezokuthwalwa kwempahla labantu, olwezokukhulumisana kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku, kanye lolwezokuthengiselana, kuyizo ezitholakale ukuba zilenani eliphezulu labahlangana lengozi zemsebenzini abanye belahlekelwa impilo. Lomhlangano wensuku ezintathu ungenwa ngomanjinela abavelele kumankampani achiyeneyo, inhlanganiso ezisebenza zizimele, kanye lenhlangothi zikahulumende ezichiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Levuka njani mthwakazi omuhle sokuyisikhathi sokwelula imizimba. Asifukeni bathi ubuthongo abulandima.
I'm jealous, Tanson. I'm a come and be sang out. Ingaba when you turn down, leave me. I'm jealous, Tanson. I'm a come and be sang out. Ingaba when you turn down, leave me. Nick bees are my fortune. Nick bees are still the sun. Ingaba when you turn down, leave me. Nick bees are flexi cable. Nick bees are bay wild. Ingaba when you turn down, leave me. Time.
amandla.
Mr. Style esigqibela uhlelo lwethu lwekuseni lingakhohlwa silazo ezinye izindaba kusihlwa ngesikhathi sika 7:30. Singakehlukani sihlobo zami ke sikhangele ebezihamba phambili. UZulu uthi idale lephalamende kumele libize umphathintambo bona ngokuthwalwa kwabantu achasise ngokusungulwa kwenkampani yeZimbabwe Airways. Uhulumende kaMgabe lokuthenga kwayo indizamtshina ezine kwele Malaysia. Abamabandla ezokholo bazatshengisela eHarare kusasa bequqquzela ukuthula phambilini kokhetho. Ibandla leNational Patriotic Front lisebenzisa umfanekiso kaMgabe kaNkomo njengempawu zalo. Kambe kuzalibizela usekelo lokhu na? Abanye bathi hatshi. Kwanele zulukandaba olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asihlanganeni kusasa ngesikhathi esifanayo. Kodwa ntambama hlanganani lo Chris Gande. Lichone kuhle.